sesinalo kakhathesi olidalwe yihulumeni wabomayibaba yikuganga ukutshontsha ukuthatha bengaphiwana isikhwama se-reservement nesabantu bezimbabwe hayi ihulumeni yezantile kodwa ngenxa ukuthi bangenile kwampani bathatha santando e-reservement ngikutsho lokho ngoba sikuzwile sakubona ukuthi igolide liyaphuma e-reservement lingabhadalelwanga phikisani phela ayifini litsho njalo bhebhe i-aljazira kwaphuma kwaze kwaphuma la mapikisi sikuzwile sakuzwa ukuthi kuthiwa ungawufuna ukuya kwena i-president ungumuntu olemali ufuna ukuzedala ukuze vula ikampani la ungawufuna ukuyambona kuthiwa libhadale amamiliyoni lamamiliyoni asimzwanga umnankade ukuphinga asilizwanga ebota lo mqambi lamanga kodwa sinakhuluma iqiniso ukuthi asiqambe amanga sesibotshwa
babagawule yebo lithi imigwaqo lilungisile amadamu ligebhile njengezanu PF njengohulumende wezanu PF kodwa kule ndaba lapha ekhulunywa ngobaba uBhebhe indaba yokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe lizayikhuluma lisithini ebantwini nxa likhankasa lidinga ukuvotelwa ngoba abantu abaningi bathukuthele bathi abantu bezanu batshontsha igolide
baba nkomo nase sikhuluma ngobusela ubusela buqalisa ku-opposition kangela nxa ufuna ukukhuluma ngamadolobho abo abaranayo mina zakunika i-example ngokuthi ngiseprovinsi ematnot hambe bona amasela noyikanisile ranayo eyamasela konke buhlabele loyo kuze niwangikhona khona ngale e-Victoria Falls uzathola ukuthi bakhunkuluzile inyoto bashaye balobisa labana abantu ngamasela bagavile yamangalo nto kuyizethu kwakona kokukhona vela kwenzi lutho ngamasela nalana lobe eyikelwe njani lapho ubona khona ubuso be-opposition ukuthi baza kwenzani lena kangela amadolobha ukuthi abuyelile njani theyare running these cities but they i-corruption wakangela ukuthi bathi bazinika ama-imeli bazinika yonke into bazinika yonke it's a typical azikuloko bayathengisa ukuthi lapho thi i-opposition le what is it all about ilizwe leli inkomo lalwelwa Sandy and Daughters of Zimbabwe balele emathuna engaziwayo belwela ukuthi inhlalakahle ibe khona kanti inhlalakahle naleyo kunenhlalakahle esabhotezi evela kuma-colonizers ethu yabo Britain amaphathi lanawulwa ngamakhiwa la atshele ukuthi batshele kokwenza sebezavuka singalalutho la sebephethe futhi ilizwe lethu sebalisele emakhiweni
yebo baba Bhebhe lilawulwa ngamakhiwa yini njalo lifuna ukubuyisela ilizwe emakhiweni
amandebela athi kulabantu abagula ngesihla abantu bezami bagula ngesihla thine sikwaziwo umgaki wenza idlame wathatha imihlaba emakhiweni eyithatha imihlaba emakhiweni ngoba thina sasikhethi la sizanegotiyetha namakhiwa siseseyi-m d c ukuthi sithathe imihlaba emakhiweni siwabhadale yena umgaki wabuya wathatha idlame kukukukukuwatshaa wathatha amaplazi khathesi upresidenti wakhe umalimane umnangaza niyesebiza amakhiwa ebisela amakhiwa athi yena uzawabhadala labo asebe lamapulazi angasabiselekile amanye asebuyele ezitoko orotenbak nabangani bakabani bahlalelene emhlabeni khathesi sikhuluma ngabo othiwa ngabani ogodani bakhetha amapulazi lapho esini babiselwe mbani mhlawumbe nje ababili kodwa baningi babiselwe mbani umnangaza thina si-practical ke asikhulumi ngokuthi kuthiwa kulo muntu ofuna ukubisela izwe emakhiweni engacasisi ukuthi kade libiselwa njani mina nti ngiyakutshela ukuthi libiselwa njani sikhuluma ngokusela na izanu isiyehlulekile uyangizwa izanu isiyehlulekile umntwana ozelwe ngo-1980 le-43 years kathesi akhule ekubona sezobona ngani kunomali nga ngimtshela mina engakubonayo isikhathi sikasimithi engalwa lesimithi ngidikize umkhonomi sali kudilinda ubone ngani ngimtshela ingabantwana kambe ngumuntu onjani othi yena uyabusa abantu bedubeke kangaka
nanso baba Gawule abaningi bayabuza ukuthi kanti umongameli uqanjiwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera ukuthi zisebenza laye ekuhuquluzeni igolide ile kungeniseni imali engcolileyo elizweni loko kuthiwa yi-money laundering kodwa yena umongameli uthi ulizwi kazivikele katsho lutho kungani
baba nkomo umongameli ngumuntu omkhulu umongameli ngumuntu kwesinye isikhathi nxa ulalela mina nxa ngikhangela khonaphana nxa kuthiwa umongameli kuthiwe manje kukhona lapho okuphume khona umongameli ekhuluma labantu lokuthi umongameli uthe into leyo isakhangelwa usuhulumende sethethe inyathelo ngakhona okuabenzayo ukuthi elandelele udaba lolo kodwa but ukuthi bethi umongameli kakhulume lokho but abantu nxa abantu kuthiwa umuntu ebhadalisa abantu ukuthi bahambise kumongameli uyabe esazini ngakhonoko.